Odokotela laba bakhokhelwa ngudokotela Jeremiah Mamba wesibhedlela esizimeleyo esePark Town Hospital esemzini weWaterfalls eHarare. Umamba uthi kuzwisa usizo ukubona inkinga ezibhekana lozulu edabeni lokufinyelela ezempilakahle.
They will get people who can't even afford the service itself. They are not on medical aid.
Sihlangana labantu abaningi kakhulu esibona ukuthi abanelisi sivile ukuzilaphisa, abalamali, abakho ku-medical aid. Kube nzima. Labo bantu bakhokhela abantu asebegugile, abafelokazi, abantu makhaza bonke nje, intandane, abantu abaphila lobugoga, labantu abaswelayo nje, abanganelisi ukufinyelela ezempilakahle. Sabona ukuthi singenani lesiphathisi.
Service but cannot afford.
Umnumzana Albert Mazula wenhlanganiso yamalungelo ezakhamizi eHarare Residence Trust uthi bamukela leli nyathelo ngenjabulo enkulu ngoba lenzakala ngesikhathi umumo ungamanga kuhle ebantwini.
Ngakhangela khathesi abantu abalamali, abantu bayahlupheka. Yikho ke singakhangela imali ekade ichajwa ngodokotela lezinye izibhedlela, ikakhulu ama-private hospital, imali enganelisi ukubhadalwa ngabantu. So nxa amadokotela bezinikela ukuthi bahlole eminye imikhuhlane kungelambadalo, yinto esiyithakazelelayo leyo, njalo sibachayela izandla kutshengisa ubukholwa.
UMazula uthe ngokuqhubekela kwabodokotela bephatheka kukukhathala komsebenzi lokungamanga kuhle kwesimo somnotho elizweni, abantu sebehlala behlukumezekile kakhulu, ikakhulu abasemzini ehlala abaningi, abagcina bebanjwa ngamandla ukuyazama kubosiyazi lamaprofitha ngokuswela imali.
Abaningi ungakhangela kathesi abantu bayafa, abantu kabasenelisi ukuthi baye ezibhedlela nxa egula, ngoba kwesinye isikhathi uzwa kuthiwa khona bacharge ama-10,000 bondi, ama-15,000 bondi. Uyabe ayithatha ngaphi umuntu ehola amakhulu 4 noma $5,000?
Okhokhela lolu hlelo esibhedlela sePark Town Hospital umnumzana Barry Muchenje uthi abantu abaningi ngabalalwazi lohlelo losizo lokwelula umzimba ngemva kokwehlela ingozi loba umkhuhlane owe-stroke olwe-physiotherapy becabanga ukuthi bangeke balufinyelela.
Abantu abanye bakwazi ukuthi unama-facilities ababancedisa lema-problems abo. So abanye bayahamba le and bayakhipha i-problem, whereas i-problem is solvable via physiotherapy. Physiotherapy yamadala yabantwana yonke ikhona.
Lolu hlelo lubikwa solaziwa kakhulu ukuthi soluthola abantu abavela endaweni ezitsheneyo zedolobha leHarare ezifana lemzini weWarren Park, Glenview, Highfields, Braeside, Hedgefield leminye bezophathiswa. Iningi labantu esikhulume labo bathi ngabe iyanda imisebenzi yenje hatshi eHarare kuphela, abantu bencedisane. Lolu hlelo lwenziwa ngomgcibelo wakuqala wenyanga, njalo kuqoqwa kuphathiswa-ke ngokuhlola abantu kungelambadalo imikhuhlane enjenge-BP, ichukela, ukunikeza ulwazi lokuphathiswa ngemitshina ye-physiotherapy, ukuhlolwa amazinyo, ukunikeza ulwazi omama abazithweleyo lokunye. Kusukela ngeminyaka yabo-1990 kusiya ku-2000 eleZimbabwe lavela laqala ukubhekana lodubo lokulahlekelwa yizisebenzi zezempilakahle ezifundiselwe umsebenzi lo kuleli ngesilinganiso sokungama-92% ekhulwini okuthiwa yi-80% zisiya kwamanye amazwe eziyabe zifundele umsebenzi lapha zikhala ngeholo eliphansi. Lezi zisebenzi kuqela abongi, odokotela, ama-oncologists, ama-pediatricians, ingcwethi ubelethisa lezinye izisebenzi zezempilakahle. Umumo ube mubi kakhulu ngomnyaka osanda kwedlula lapha odokotela abasebenzela izibhedlela zikahulumende abakhalele umsebenzi bekhonona ngeholo eliphansi kwaphazamisa ezempilakahle elizweni lonke ngesikhathi ilizwe libhekana lokuqhamuka kwezifo ezehlukileyo lapha lalapha ezifana lesihudo se-cholera lezinye. Ingcitshi zezempilakahle zithi uhulumende kumele aqinise umsebenzi wokuvikela imikhuhlane oyi-primary health care lokuhlola izifo zingakahlaseli abantu okuthiwa i-disease surveillance, alungisise njalo isimo somnotho ukuze konke kuphathise uzulu hatshi emadolobheni kuphela kodwa nasemaphandleni. Ngimele i-Studio 7 eHarare, ngingumak Peter Ntambe.